Emhlanga endaweni zethu lamhlanje
sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu umayelana ngegciwane leli kakhulu ikhathi esibe silapha kumahi centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kula bantu abaza kuya ngaphandle kuza kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Abe community working group on health babuthanise inkokheli toy zonke izifiso elwela amalungelo ezempila kahle community working group on health babuthanise inkokheli yakobulawayo esabalala ngesiqubu esethusayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,292 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu.
Uhamba befundisa inkokheli yesigaba ngalo umkhuhlane obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Community Working Group on Health. Umnumzana Mongi Khumalo uthi bakubone kufanele ukufundisa uZulu bebhoda lama-youth centers wonke edolobho lakobulawayo.
Sizokubona kufanele ukuthi sifundise uZulu mayelana ngegciwane leli kakhulu ikhathi esibe silapha kumahi centers kobulawayo. Injongo yokuthi sifundise lawa esingathi ngama community leaders kumbe ama community structures ukuthi kula bantu abaza kuya ngaphandle kuza kusigaba lapha abahlala khona bayefundisa abanye.
Umnumzana Morgan Shumba basemzini weChabalala uthi abakuthole kule imfundiso baza kudlulisela phambili kwabanye.
Kunenge sikufundileyo indlela okumele siyiphathe ngayo ukuthi siyivikela kanjani labanayo sibancedisa kanjani esigabeni. Sibone ngani ngalokho esikufundisiweyo lathi sizokuthatha sekudlulisela kuzakhamuzi esiyikhokhelayo ukuze lazo zisizakale.
Okusekelwe ngomunye njalo oweChabalala unkosikazi noMagugu Msipha.
Funde okuningi kakhulu, sifunde nge-COVID-19 ukubana singayipreventa njani, ukubana singahlala njani labanye esigabeni. Izasinceda ngoba iyasifundisa ukubana siziphathe njani ngayo mayelana ngalo mkhuhlane. Esigabeni seChabalala njengobana khonokho ukuthi yabe ungakwazi ukuthi ngeke umpinpoint umuntu, but singathi abantu ba-denial, but siyazama ukuthi sizame sokuthi sizibambe lathi sibe ngabantu abazama ukuzivikela ukuthi singawutholi.
Beqeda izifundo, inkokheli zezigaba ziphiwe amabhuku afundisa nge-COVID-19 kanye lempahla yokusebenzisa emakhaya bevikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamashumi amane lanye 41 abatholakale bele-COVID-19 kwathi abalitshumi batshona, oyedwa wabo engowakobulawayo. Wobulawayo kulabantu abafika phose ikhulu 99 abanomkhuhlane we-COVID-19. EMathebeleland North khona kulabantu abalitshumi lasifica memunye 19, kuthi eMathebeleland South kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe bele-COVID-19. Umkhuhlane lolokhe uqhamuke eZimbabwe ngombimbitho, sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,292 ababanjwe belawo, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,093 yibo abagulayo. Abaphose befike amakhulu amabili 189 sebabulawa yiwo, ukuthi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,010 sebasila. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele-COVID-19 sebesedlula isigidi 1,220,511 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,815. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lani 24,495,232 abafunyenwe belalo, labulala abantu phose abayisigidi 832,484. Obelwela amalungelo oluntu uDr. Patson Zamara obhubhengo lwesithathu ubekiwe namhlanje ekhaya lapho adabuka khona eMuthoko. Namuhla umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bebandla lakhe abakade besemngcwabeni ukuthi baqhubekele phambili ngomzabalazo ngokuthula Kungelani lokuba iZANU PF isebenzisa uDlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Bebebaningi abazebuthana emzini kwaDzamara endaweni yase All Souls Mission womtoko eMashonaland East, lapho abakade bezovalelisana lomunye wabo obelwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UDzamara ubhubhe ngolwesithathu kuyona leviki ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane emathunjini. Ekhuluma kulo mngcwabo, umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthe kungekelani lokuba iZANU PF yona iqhubeka iloqalo lokuhlukumeza uZulu imfuqa wokuba avuke ngoDlakela. Abantu kabaqhubeke ngomzabalazo olungela Dlakela. Ufone kakhulu ingoma zebandla lakhe ezichothoza abantu esithi kumele behlabela ingoma ezilokuthula njalo bengasebenzisi uDlakela.
Slogan nje izokuthi kani, we don't want violence in the movement for democratic change.
Bondo ama slogan enu okuthethisa abantu asiwafuni liyezwa nam kasi ngeke sithi thina singcintisane leZANU PF ebulala abantu lathi senze okufanayo thina sithi guqula izenzo kufuze siphamisa neni sonke isikhathi hathi ukwehlisana.
Uthamisa usole kakhulu indlela umfowabo kaDzamara uyitayi Dzamara anyamalala ngayo ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Wancoma imuli yakoDzamara ngokuvumela abantu abayo ukuba bangene kwezombusazwe esithi kuzinikela asebekwenzile uza kupha inzuzo iZimbabwe isikhululekile.
Imuli yakwaDzamara imuli yamaqhawe imuli elokuzinikela imuli eyakhethwa nguNkulunkulu. Akula muntu ongena edubeni olunje unyamaliselwa abantwana kuthi omunye ebe ngudokotela laye aphinde achone. Umuntu obe esezama ukulisa laye usethile.
Omunye okhuluma emngcwabeni lo umfundisi weZimbabwe Divine Destiny umfundisi Anselot Magaya yena othe okube okwenzakala emulini yakoDzamara kuzalungiswa ngumlimu.
IBhayibheli lithi uNkulunkulu kathokozi ngezikhundla zalabo ababusa bona belobubi ngoba ababi laba baqoqa okubi besebenzisa imithetho.
UDzamara ubesele minyaka engamashumi amathathu lane 34 njalo ubhubhe engakathathi njalo engela mntwana ngakho ke utshiya abazali bakhe kanye lomfowabo lodadewabo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare nginomlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umunisipala wedolobho leGwanda usekhuphule imbadalo yemthelo ngokuphindwe kahlanu osekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zisidlamalahle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Izakhamizi zaleli dolobho zithi imthelo emithethulwe ngumunisipala weGwanda ingaphezu kwamandla abo njalo abasoze benelisa ukuthi bayibhadale. Iningi lezakhamizi likhangelele ukuthi libhadale inkulungwane ezimbili zamadola $2,000 ngenyanga yamanzi kanye lokuthwala izibi kusukela kunyanga ezayo. UNkosazana Lungile Masuku ohlale elokitshini lesibhiskopu udukuza kumanzima ukuthi benelise linhlawulo kamunisipala.
Mbona yami sisebunzimeni, ikansilayo ngani sisilwa labantu. Azi ukuthi kathi vele bakuthethe ngaphi ukuthi baze bakhweze kangaka. Ama-tarifa yabo vele asekhwele kakhulu. Okunjengokuthi asekho affordable kumuntu nje, an ordinary person oziphilela ngokuthengisa.
Okusekelwa ngomunye njalo umhlali weGwanda, uMnumzana John Mgobi, ohlale elokitshini elidala leJawunda. Kodwa kwenziwa ngumasipala kuyamangalisa ikakhulu ngalesi sikhathi iningi kudele makhaya
abantu bayaphika abakhangelelanga ama tariffs kuphela kunje nje umhlaba wonke uyakhala sikhangele umkhuhlane wecorona kodwa usuke ukhweze ama tariffs kabuhlungu kanye imali yama tariffs lawa izavela ngacela wena onguwe okhweza lokhu kumbe lina elikhweza lokhu tike libe lo nembezi
Umnumzana Morvin Dube, obona ngokukhethwa kwembiko yenhlanganiso yabahlali baleli dolobho eGwanda Residents Association, uthi bahlangane lo masipala bamtshela ukuthi inathelo lithetheyo ngalikho emthethweni.
Akula ama-resolutions kumbe imbono ehlanganiswe ngama-councillors ukuze bafike esigabeni sokuthi amanzi akhwele lezinto zonke zikhwele zifike ku-charge leyathe beyifakile. Kusuke ku-administration side kuphela azange kufike kwavunyelwana. Ngakho sicelile ukuthi i-councillor ibuyele ehlala phansi ilandele i-statutory instrument eyiyo esetshenziswayo ku-local government ekukhwezeni izinto zonke.
Ukuqonga kwemithelo lokhu kuze ngesikhathi kule mbiko eveza ukuba iholo lezisebenzi kamasipala likhuphukile njalo iningi leziphathamandla sezihola amadola aphezu kwenkulungwane ezilikhulu. Umeya weGwanda umnumzana Justin Majali uthi umthelo wamanzi ukhwezwe linathelo elithethwe lugatsha lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority zino olukhweze intengo yamanzi ngokuphindwe kathathu.
Ngakutshela ukuthi kathi isibila yona isibila 14 million per month ukuthi yayisuke ibila 20,000 before June yaya ku 5.4 million kathesi ku 14 million njalo ukukhwela kwiholo lezisebenzi abakhwezwa yi-municipality yeGwanda bale association yabo njalo lo ministry local government ibisitsho njalo zonke izisebenzi zikahulumente ukuthi umuntu ongaphansi uhola imali engakanani.
Ngaphandle kokuqonga kwemithelo le abaselwa izihlobo zabo kuzamele batshone ezikhwameni ngoba ukubeka umuntu engcwabeni likamasipala sokuzaphiza phose inkulungwane ezimbili zamadola $1,950 abantwana kusiya kumadola phose azinkulungwane ezilitshumi $9,100 abadala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Umongameli Donald Trump uvale ngokusemthethweni umhlangano webandla lama-Republicans izolo ebusuku lapho atshele abantu ukuthi uzasebenza gadalala ukuze elemelika lithuthuke. UGives Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le misebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
I profoundly accept this nomination.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela elemelika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademokrasi. Ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunani okumele sikuvotele. Kuba yithi ubuso kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa. Kumele sibekwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
Trump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibona uBiden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemtokazi Republic Party.
Ukhetho oluzayo
kule niye demokrasi kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule demokrasi khona uzwathola ukuthi ubunengi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama policies ebantwini abantu bayavota bevotela lo abamthandayo uzwathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale lo babengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe
uNomzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo
uTrump ngiyambona uyazama impela straight uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda but ngendlela engibona ngakhona selethu uTrump manje amademocracy ngiwabona nje ephuma phambili
abalandeli bebandla lama Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa uBiden uthi uTrump nguye othotshozela udlakela lobandlululo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Live talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19. Abameli bezigodlo zamazwe achiyeneyo awaphetsheya eZimbabwe bethule umbiko besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo bamkhuthaza ukuthi alethe inguquko ayithembisayo ethatha intambo zombuso kuminyaka emibili edluleyo. Amazwe la abalisa ele Canada, Germany, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom, kanye le United States of America, wona athi akufanelanga uhulumende esebenzise ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19 ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele, njalo kufanele abasize ngokokuziphilisa ngalesi isikhathi. Amazwe la aphinde akhuthaza uhulumende ukuthi aqede inkohlakalo njalo akhulumisane labantu ukuze azwe izikhalazo zabo ukwenzela ukuthi kube lokuthula lenhlala kahle elizweni. Kodwa umfundisi Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, uthi amazwe la lawo ayephula ilungelo loluntu njalo kufanele isisombululo kudaba oluseZimbabwe sivelele ebantwini.
Umbiko enje kayisincedi, bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani. Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions, bangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo. Ezizinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi siyama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabweni. Abantu beGermany ayisibo abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa, ngabe kulokuza balesisindo. Umgabe wazowakhitshwa izanu, abantu bezanu lamasoja baze badecide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungelanto etshintshayo. So kimi kakulanto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi obuye kwizinto khona lokhu bangakhipha istatement then what will change. uMnangagwa uzavuka ekhwe amaGermany kabaqale balungisa indaba yabo yokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beceda abantu eBurundi bebulahlicoganisa abantu eRwanda. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawu abantu ababangisana izikhundla ezabomnangagwa labochamisa enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalele ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli Mnangagwa kukhona yini asakwenzayo?
Angiso sikhulumele sikahulumende. Kodwa engikwaziyo kade siya kubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu kwakungenziwa ngesikhathi sikaMgabe. Ibale lithi gugura wundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kumbe unganyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa, abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zenlezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyariphilwa, kwaba lo mthetho omutsha, i-Public Order and Security Act isiamendiwe. Kodwa kushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba lwegugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lokhu bekhuluma ukuthi gugurawundi sabulawa kule bephiwa imali ngamadona. La umnanga kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu amapolisa akungachaya abantu kodwa ekugcineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo amaBritish lamaGermany kabavala imlomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa ngolwesithathu wethule umbiko esithi uhulumende wakhe uselethe inguquko kwezomnotho welizwe njalo ingxaki ezikhona zizalungiswa ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle. Uhulumende uhlezi ephika ukuthi kulokwephulwa kwelungelo loluntu esithi ngabantu nje abasebenza lamazwe aphetheya abakhuluma okungcolisa ilizwe ngoba befuna ukumsusa embusweni. ELeBotswana lazise ukuba selisungula umsebenzi wokwehlisa inani labantu abazithola bengasazi ukuba bayinzalo yakuliphi ilizwe ngokuguqula imithetho ephathelane labantwana abazalwa ngokuza kanye lesizalwane salelo lizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ese Hebron khona le kweLeBotswana.
Unkosikazi Anna Mokhethi utshele idale lePhalamende ukuthi balungisisa umthetho okhangelene lamaphepha okuba yinzalo yakweLeBotswana. Uthi lokhu bakwenza ngokunanzelela ukuba abantwana abazalwa phakathi komzali wokuza kanye lowebotswana bazithola sebebhekane lodubo lokugcina beswela ingwalo zokuba yinzalo yamazwe omabili. Kubikwa kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu i-15,000 abangalamaphepha eBotswana kumbe awelizwe lomzali wokuza. Umthetho weBotswana uthi uma umntwana oyinzalo yalaba bobabili efikisa iminyaka yamatshumi amabili lanye i-21 kumele akhethe ngokuloba incwadi ukuthi ufuna ukuba yinzalo yakuliphi ilizwe. Uma bengayekela kwenza njalo kulapho ke abazithola bengasakwazi ukuthi bawela kuliphi ilizwe. Unkosikazi Mukhethi uthi kungalesi sizathu sebecabange ukulungisisa lumthetho ukuze lokhu kungakhathazi kwela kusasa.
We welcome the motion to amend.
Siyamukela ukuguqulwa komthetho ukuze simise izehlakalo zabantu abangela lizwe abalithingi labo.
Kulabe eZimbabwe abaningi abahlala kweLeBotswana abalabantwana labaTswana. Umnumzana Mthabisi Dube uthi uyakuthabela ukuthi umthetho ozalungisiswa ngoba abantwana yibo abazithola besenkingeni.
Kuyinto eqondileyo ukuthi noma umntwana engazange abhalele uhulumende erenounce i-citizenship yakhe, it must be assumed ukuthi uloke funa i-citizenship yeBotswana. Athi lokhu ubona akade kusenza abantu begcine besiba stateless, akulunganga.
Umphathi Ntambo Mokhethi uthi abazithola bengalalizwe balakho ukulungisa lesi simo.
Abantu laba balemvumo yokusilanda ukuthi basungule ukuba yizizalwane zeBotswana.
Umthetho weBotswana ophathelani labantwana abazithola bekulesi simo ubuvele usola kakhulu ngabaselizweni abenhlanganiso zakwezekwazi le-Afrika kanye lezomhlaba ezifana lomanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations ezithi ulenkethabetshabe ikakhulu kukhangelelwe abantwana beziphepheli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi yiPrivate Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
La teleprivate boys lesithathu njalo lilesihloko esithi goqala bani. Abafana baleliqembu badabuka ePlumtree kodwa bacula bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleliqembu uSifase Ngqondo-Ngqondo Ncube.
Abangazi abaningi kwezomculo bangazi ngoNgqondo-Ngqondo. Ngihamba lo ndimi omnyama singabasunguli beprivate boys siphuma noma eplanke endaweni abantu komadabe esigabeni sasedugwe sihamba sibanenge ku private boys ngeke nyande ngamagama ngoba suke ngithatha isikhathi
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi vekezela ndoda idla ngamabala kanye lale esikhalanga ethi mwanangu ukuthenga idlalate lenu nduna balithola njani
ungasithola laphana ku 0027 6106561 49 lapho ungasithola khona ku WhatsApp ube suya laphana ku Facebook ubhale nje usethe uti sipha singondo ngondo or usethe laphana itaf nduna omnyama uyakhona laphana ukuxhumana nathi ku Facebook usithole futhi na ku WhatsApp ukuze uthole amadlalati wethu
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
bengicela ukuthi asizameni ukuthi sisapote okweqiniso sithenge laphana ama-original singahambi siyethenga emakhoneni ngoba ma kungasasapota ngabalandeli asililutho ngaphandle kwabalandeli njalo engithanda ukugqizela kubalandeli ukuthi asilandele imithetho le eshiwoyo kwamanje ukuze sisivikele abalandeli siyalithanda njengoba nani nisithanda so asihlaleni safe sisivikele silandele imithetho eshiwo ngodokotela siyabonga
uphuma ke enkundleni usifa sinqondonqondo ncube leqembu lakhe leprivate boys ngale ethi ukulwelwa yinkosi
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abe community working group on health babuthanise inkokheli yakobulawayo beqhuba uhlelo lwemfundo ngeCOVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha asebetholakale belegcikwane leli elizweni hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.